Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha hall kobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisola isinqumo sokwalelwa kwentathela izindaba ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa zinduna labantu abathinteka lokuhlukunyezwa yisiga sombhuqazwe owegugurawundi. Yamukelwe ngokudana okukhulu imfa kaMbongeni Ngema obengumculi njalo engumlobi lomlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele ongomunye owabaloba umfanekiso wefilimu uSarafina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha hall kobulawayo okwensuku ezintathu. Sibe lethuba lokuxoxa lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Velile Moyo ochasise kabanzi ngokwenzakeleyo.
Siyaqala ukwenza amalungiselelo ezithola nje vele kwathi wathi amapolisa vele amaningi kakhulu khona lapha. Ngiyabona aqale esafika ku-15 2030 sagcina sekulamapolisa we-overseas akade sebekhona khona laphana and kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi vele waqhubeke. So sasesizama ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi kade kwenzakalani. Kwase kuyikuba nje nalowo bethuyeke okwenzibiza ukuthi yemibiko asekethi wathi-ke kela incwabo kuthisaba ingcwadi bebengathathanga kade belanga ngaleso sikhathi basebefona ukuthi ingcwadi buye yathatha kodwa hhayi mayingcwadi khona ethoye ukuthi imihlangano iqhiye isizalivumela iqhubeke. Kwase kufika yikhona lokho ukuthi incwadi kebuyile lasesukule yahamba and then-ke kwasekuqala sikhulumisana nabanye njengovela watsho ngomunye ukuthi hhayi lapha vele thina sikhiye ukuthi sizolistopha ukuthi lingangene laye sale ukuthi singene phakathi eholini.
Umhlangano awusayenziwangawanamhla
usayenzakalanga lekwehlule ngoba besekho siphindana kuma-meeting. Manje siphume kwenye imeeting kade silayo la kuwa-5:30 siqeda ukuphuma kuye ebese sikhuluma naye nalowo onguye umabhaka incwadi aphinde futhi ayikhansile uSuperintendent wabandiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhangele ikuluma isithuphi yonke.
Incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano wawusayenelisa ukuthi ube uqhutshwa.
Isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi mbela siyitholanga leyo ncwadi esho ukuthi kukhansiliwe. Ngoba uma kuyukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le-original abayishuwe and then bebe sebesinika eyinye. Asinayo leyo ncwadi eshoyo ukuthi umhlangano ukhansiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kula rekhodi yokuthi ibinginto abamnikeze leyo ncwadi.
Pho njengebandla lithethe sinqumo bani liza kwenza njani?
Thina esikhazeleleyo yokuthi siqhubeke ngomhlangano yethu ebesiyihlelile njengoba ngithile ukuthi kwezama-special conference okuyikunye sethesibe sababuza ukuthi kanti i-risk yomhlangano wethu ingaphi ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-public ou-advertise wala ubungumhlangano nje o-private. So uhluphe sesilalo selisemapholiseni lalawo ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-party 4 to 5 amapholisa lokhu egcwele eholini avalile amanye phakathi kwehholi avalile ukuthi bela akulamuntu olangena phakathi kweholilani ngokuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa ayovala futhi mhlawumbe kuzoba ngamalanga amathathu.
Okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini bake balichazela na?
Sizamile ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhale esidini kodwa mawu udingisisa kungathi mabe khuluma ngakho kathi bona indaba yokuthi abana i-men power enough. Kodwa uma ungakhanyela namhla bekulamapholisa afika over 50 akajela phana ekhona ezomithi umhlangano. Kuyebe kulula ukuthi-ke badinge abantu babuye emhlanganweni laphana bazokhangela bayebedisane nathi ukuthi umhlangano ube nokuthula. Emhlanganweni eminingi sesike saba nayo phambilini amapholisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.
Umnumzana Velile Moyo yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Imizamo yeStudio 7 yokuthola umbiko wamapholisa ngalolu daba ibe liphutha njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi velungadotsha. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imibiko ngalo.
The Voice of America.
Amapholisa athi kulabantu abathathu ababhubhele engozini yemota emgwaqweni osuke eHarare usiya eChirundu namuhla ngemva kokubhekwa kwekhombi ebizama ukudlula enye imota ngesiqubu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kulimale abantu abahlanu kulingozi njalo bathwalelwe esibhedlela seChinoyi Provincial Hospital. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu leKhisimusi kusukela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye 19. Kusenjalo amapholisa ayethule amagama abantu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi iroli leMercedes-Benz eMarondera izolo. Abantu laba babalisa umntwana leminyaka yesikhombisa 7 ukunayishe Majgira, Uduzai Teta, Sandukai Kamuriwo, Lorudo Chinyakovu. Igama lowesihlanu ongowesilisa alikatholakali ngoba izihlobo zakhe azike ziphambili.
Zimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole kakhulu isinqumo sezinduna eziphiwe umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi esokuthi azisoze zivumele intatheli izindaba emihlanganweni ezizayiqhuba labantu ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukunyezwa ngamabutho e-5th Brigade ngesikhathi salombhuqazwe. Izinduna lezi ziphiwe lomlando ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokeli wogatsha lwezinduna olwe Chief Council umnumzana Mtshana Khumalo utshele izinduna kunsukwane ezedluleyo ukuthi intatheli izindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa kwelimihlangano nxa intatheli izindaba zingekho. Ukhumalo uthe njalo abantu abahlala emadolobheni abathintwa igugurawundi abafuna ukupha ubufakazi kuzamele baye emaphandleni ngoba kulapho okuzaqhutshelwa khona lemihlangano kuphela hatshi emadolobheni. Olunye udaba olusolwa ngabalwela amalungelo oluntu ngolokuthi izinduna lezi azilalo uhlelo lokuyakhulumisana labantu be-Midlands okungesinye sezigaba ezahlaselwa ngamabutho kamoyi uRobert Mugabe ngeminyaka yabo-1980 labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni ezintathu ezigoqela eMathabeleland North laseMathabeleland South. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kungani bengafuna ukuthi intatheli izindaba zingene emihlanganeni yabo ukuze zizibonele okuyabe kukhulunywa ngabathintwa yigugurawundi.
Angazi, imbono iyatshiyana kum. Ekwenze senza njalo yikuthi sinqinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lo mhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyatshiyana. kati ke singahambisa impumela yomhlangano nje ube nje ube nje sihambise ku one central point njoy izinduna ziyabe ziba ama-chairperson sibona zani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume iyabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka than ukuthi ngilolwalowo aphumele yakhe nalowo aphumele yakhe yikho sibone kufanele sibe ne-center lapho kuyakuthi ngqe once a week sibe ne-center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuleviki uhambe ngalindlela lalindlela 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 ya abanye bangacabanga khonokho ukuthi kulokunye siyabe sikufihla kodwa kula nto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides inxa sithatha lokho abantu abazabe kukhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kukompyutha so akula nto esiyabe siyifihla sibi but siyabe sinikela nje ukuthi information ingahambi isaba leli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces
nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungela ntathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle kali kubone kungaba yinkinga khonoko
angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutsho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisitsho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi siyemukela bemidiya yiyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithethi hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke yebo kambe isolo ngingaza ngibalekeze liba khona
kulo daba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi kungani kungacaci khonapho
njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona leyi ndlela yokuthi ake siqale ngamaprovinsi lamabili i-Matabeleland North ne-Matabeleland South ukuthi-ke nxa sesibona ukuthi siqhube njani kumaprovinsi amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midland kwaba isivumelwano sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lokuyiwa sinikeza lokhu wathi hhayi ake siqale ngamaprovinsi amabili ukuthi le e-Midland sesibone singaqeda lamabili
abanye bayakusola njalo ukuthi isibonele sithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni lithini ngalokho
nakho njalo kwaba yikucabanga aywa okwethisakene njenge-chiefs council njengodaba lwanikezwa ku-chiefs council sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinaza ke siyengena kumunicipality senze le emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona yikho kwenza lokuthi sithi thina ile nale ndawo akulanduna lokulesikhundla esinganani eziya kuyangena kwenye induna yile nale induna izakuza imihlangano yayo kweyayo indawo so sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni beyindaba yakulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona abalaba abanye njengoba sitsho ngabe zwile ukuthi kulo mhlangano nje ngelanga elingaka ngoba sizakhipha ishejuli yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile
likhangelela ukuqalisani lolu hlelo
sikhangelela ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa kodwa ngazayengisho ukuthi uzaba yipi inyanga ngoba kuselezinye izinto la esimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuyaphandle. Sichakele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sikhona ebantwini ku-ground.
Umnumzana Mtshana Khumalo ngumkhokheli wogatsha lwezinduna Zimbabwe ole Chiefs Council ubexoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthi udaba lwegugurawundi lulungisiswe ngendlela esuthisayo eye ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi ngendlela izinduna ezifuna ukuphatha ngayo lolu hlelo kusobala ukuthi iqiniso alisoze liphume.
Kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictator ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout. Bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-1, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. Uvictim ngiyokufuze ebe edicenter yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaceda ukumbulala babasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi. Abakaze babuye, balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usithi soqalisa uhlupho uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agada ayefika enkayi ayefika eTsholotsho ufikela kuvani ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikholi ukuthi lapha kulungiswa udaba lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna odavuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, kufuze ngube bekufuze kuphume after consultations. Bekufuze ukuqala ukuyobuzwa abantu ngifuna ukuthi udaba lolu masilubamba kube le media yini. Njalo imedia vele iqakathekile, kanani inhlelo zakahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imedia. Lolu hlelo olungavuzanga lukhave lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna e-State House, akukabi le ndlela yokuthi kuhlangane lama-victims. So mbona ngazathi yona le yinto yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulosizi ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalelwe, hayi kuyabe kulokuthi vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program, everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kama-client, it was done in openness. Leyo gugurawundi kufuze ukuthi into zangkona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucatshi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu njalo ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eye ibhetshu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Bayakhala abantu abanengi ngokwenzakale ngomnyaka ka-2023 ogqitshwa ngempela viki. Bathi akula misebenzi kwele Zimbabwe okwenza kube lenani eliphezulu laba baleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Bathi kuzisa usizi ukuba ilizwe lehluleka ukulungisa umnotho okukhanya ubhidlika loba nje ibhanga leWorld Bank lisithe leZimbabwe lithuthuke ukwedlula amanye amazwe kuzansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kunengi okwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka okugoqela ukulungiswa kwemingcele yelizwe, ukuvuselela imigwaqo lokunika uZulu inhlanyelo. Ukuze sizwe kunenge ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxele umnumzana efidlela Ncube okwinhlanganiso yeNational Council Consumer Rights Association lomnumzana Malaki Nkomo owayemele isigaba seyinsiza edalele ephalamende ekubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
U-2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokhu ingekho, siyabona imigwaqo lokhu ingamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona, lokhu kuxhokozela kudonselwana. Ngakho-ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Ye, Baba Nkomo?
2023 thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye labuhulumende ube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects athi sikhandela ukuthi bafezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhangela imigwaqo engabe injalo yokusuka eHarare seBelbridge isimihle kakhulu, sesikhangela futhi leminye imigwaqo ngibalisa even la ku-constituency enguye insizwa South, imigwaqo eminingi ama-dust road agrediwe alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhangela futhi njalo la kuzinye indawo ukuthi kunjalo, sibe sikhangela futhi la kuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni ezinenginengi, lingena futhi njengoba sithi ukona Zimbabwe is open for business, sisiba labangani bethu abakhona la ubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abanenginengi bayitholile emsebenzi bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ikithi thina ube ngumnyaka esikhandela ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo lapho?
Hayi, lokho akutshoyo ubaba uNkomo lapho kukhona izikhathi eziningi ikakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi baza kutshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into eyibufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo leyo ukuthi bavuke bethengisa amaputi, bethengisa iziwiji, behlezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthola ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji. Umntwana ukhulela khwaphana azangeni isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi ubaba uNkomo akhuluma ngawo kakafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Ye, Nkomo uyamuza suku yakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi kuba uNcubeni angabe khayelele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ikhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sebe sikhayelele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvula imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni, ngabantu ababeqhatshwa labantu banabasebenzi. Kunjalo nje angeke uze uthathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Lo wathe sikunje nje ngwakhayela ilizwe leZimbabwe sathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo. Maningi ama-projects akhona elizweni lakithi, singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayitshoyo ukuthi abantu bayayiswela. Kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa, yena lo umuntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi utholile uyaphisa abantwana uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqamba ibona ukuthi yiphi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho, kodwa thina ngokukhala kwethu ngama-projects akhona. Uba khona kwe-project ikuqhatshwa kwabantu.
Baba Ncube uyazwela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabe usithi ngamanga lawa kuziwa phambili kumele kwenziwe
ye into ukuphele engayitsho ubaba unkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica le misebenzi eminingi injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment kungabi khona umuntu ongasebenziyo hhayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi kanti-ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu abalayini namapassport abafuna ukuphuma elizweni kuyakutshela ukuthi kutho ukuthi amathuba okuzithuthukisa lokho kwenza abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubone abantu besiya phetsheya betshiswa khona le Goli nendaweni ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengobaba unkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuwo wonke amaprovinsi abantu kunini bakhala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulo mgwaqo osuka lapho usiya le kunabanye abantu namhlanje ungasuka usiya etsholotsha kuhambeki ungasuka usiya emaphisa kuhambeki ungasuka kobulawayo usiya enkaya kuhambeki sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 enkayi lokhu ungakafiki indawo into edingakalayo yokuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi amanye esala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti-ke futhi sisiya phambili into edingakalayo yokuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakhe isizwe yenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hhayi lokho ukuthi kuhlale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo
Lapho lizwe umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, lo mnumzana Malaki Nkomo oyemele isigaba seyinsiza edalela ePhalamende kubandla leZANU PF. Bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele njalo engumculi uMbongeni Ngema yena obhubhele engozini yemota evela emfeni eKwaZulu-Natal izolo kubika uNtungameli Nkomo
Wathinga thina, wathinga bangasokufa, safa saphenduka saphenduka nje bovu.
Wathinga thina, wathinga bangasokufa,
safa saphenduka
saphenduka
nje
bovu.
UNgema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla ubhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza Oxele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edalela eParliamente umnumzana Desire Moyo olilunga leTRC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo
kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema umlobi omkhulu umdlali westage omkhulu umhlabelelo omkhulu inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma arts
kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe
sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Ohoza Albert and other works of the Zulu, ama drama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo owabumbongeni ngema yagoqela ke le filimu yabo lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu ngathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe, njalo sihlale sisazi ukubana-ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube ngisithi lilale.